Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
lokwenzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayele ukuhlindukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba lamaphathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe zingakwenelisi bekukubi.
UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kumbe soze ube khona kunzima ukutho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umthayeli wemota enkule ubulala abantu abalichumi abathekezelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiyolde inebizo ngoba nxa isikhona sikhona ngokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayiphumula. Yebiyolde kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekunzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayele ukuhlindukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba lamaphathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe zingakwenelisi bekukubi njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector izimra ilamapholisa bebangela bebathathela impahla bevala ama-shop abo ezomnotho lezwe zifile ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe nje abantu abahawula bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangeli ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole kusenzele ukuthiwa yi-production iqiniswe ukuthi ezomikhonomi zahlala zokuziphansi so njengezisebenzi zahlala zokusibhizi sikhala. Okunye besikukhaya lanxa ibhajethi sihle yasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu makhulu kakhulu. Abantu bahola imali ephansi besuke labo futhi babe le-tax ephezulu besuke labo futhi betaxwa imali zabo bayengena ngale uma-city council babhadale o-VAT bayengena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhaya lingazo ngelezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlisa azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhanya njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe lithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu lezi sisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kungancediswana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela isisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyana liviki. kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokusela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokunenga ngalolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubelo kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulomnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona hayi sokumilile lanxa kusenqagaleni kodwa kukhanya kumile kuhle, njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengisela ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba bantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zingcono laba abafuna ukuthengisa, lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono. Kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokokosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Iye liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlangana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini okulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kubanzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulime naluba uhulumende kulamathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbimfolo engaba mbili bemthathu akufanani. Abantu-ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugajompo, kanti ugajompo-ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kunomuntu obetshayela imota enkudlwana empondo zankomo namuhla obulele abantu abalithumi kwalimala abangamathumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha oFBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabathaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobha leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika lezakwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende uza kwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezingamachumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose ichumi. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Associated Press. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi patelane la okwenzakala kulezi zalane zakwamanye amazwe lezi zalane ezidabuka eZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okuyishuthi isikhathi somqando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelilisuye naba yingxenye ngasengicwalisela ngezami impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomqando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe bengabefuna ukuoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silazo ezinye ziselwandle njengoba nje kule SPT iphithi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazasitshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakhontena. Sinamabhokisi ayi-2 asendleleni awo kubulawayo. 2024 sizothi sikwazile ukuthi sizame, akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuzokuliphazamise kakhulu ubhizinesi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale phela.
Ya khona kulama-delays akhona. Kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba manje ukuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama-delays lapho lalapho kodwa sisancenga. Ama-companies esebenza ngawo asancenga okuhle nakakhulu ukuthi bayasi-update. Njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalese kade sisikhangelele. Kodwa ama-updates wona siyawathola ukuthi hayi sesebefikile e-port ngaseBeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama-truck angene ukuzodonsa ama-container.
Iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique lizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi ngxele kweniliswa.
Kulokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje thina sikuzwayo sizwa ngabona la ama-courier companies ukuthi yenza njani. Kungasehlula uma kukuthi kuyabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibika futhi basazise ukuthi hayi lapha mali ibona kunje lingabona sokuthuzisele kutho ukuthi laphana phambili kunzima. Kathi vele nakuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi uma kukhona okumele kuphume kuyaphuma. Kathi ngezinye izikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngekhaya kodwa ama-suitcase ami a-empty. So silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela nawo. Like njengamanje ngilayo uphuma yokusasa olempahla abafuna impahla ze-New Year bangathengelanga abantwana impahla ze-New Year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphume kakade nje silokwenza kanjalo osifake kuma-courier companies la awe.
Ye ngamaphithana akutshela abantu ukuthi vele uthumeza impahla ezinjani.
Kubalaleli abangakaze bezwe ngumili Dubai runner udla kude Mildred abanye abaningi bangazi kanjalo ngama handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni. Ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele lakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde khona.
Bangangithola ku-Facebook page Mili Dubai runner malapho ucofa u-check ama-details uthola ukuthi kune-email bangakwazi ukuthi ba-email lapho kumbe inamba zami izomakhalekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne-WhatsApp. So inamba engisebenzisayo +971 5227 0167 +971 5227 0167.
Lo ngukhosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDubai. Izizalane zeMelika zikhuluma ngomongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uxoxa lozulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayemthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda eqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owasethakoma eWashington ukukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso ye Habitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
Ukhatha waveza uqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality. And leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu. Yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli. Nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
eNew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uCarter ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaCarter eyokuphathisa izizalwane zeIsrael lePalestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaCarter kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Plains, Georgia, lapho uCarter azalelwa khona, uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
uCarter uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhla ka 9 Zibandlela. Udabalolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stens. Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawa esilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshwe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele unewsless ukuthi sivuke sibuye lapho esalweni ngoba akulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe beliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lo mfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana. Ngakho-ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukuluze thina yikuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi sekhampeyini kunokuhlukuluzwa ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki bathwele nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze isebenza kuma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi baba bethwele onke umuntu emahlombe, kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli emasontambu zomnangagwa ukuba amele eleZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Uyasijabulisa ukubona impubelelo eyomnye umfazi.
Kulabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLucy Yasini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Soku isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, yephumya komutsha. Sizothanda ukusho la mazwi especially ukuziphatha amandla zethu zeZANU-PF ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphisana nembono yethu, kodwa iqiniso sibe silazi uBelieve Kaule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni weZANU-PF futhi azame ukuthi kulomnyaka asebenzele abantu, abazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasokisi njalo azame ukuthi isystem yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni azithole ebulenjini be-internet online.
Studio 7, Studio 7, yalibingelela abasakazi ba Studio 7, bingelela lonke, yalithanda lonke. Bese mbingelela umndeni omkhulu, umndeni weZaphu, amaZaphu wonke, nti salibonani eminyakeni emutsha. Hhayi, mina sento egalakagase emphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, ngithi Happy New Year basakazi wa Studio 7. Happy New Year basakazi wa Studio 7. Mina kahle kahle umbuzo wami ukuthi kahle kahle abantu bezanu-PF uma bathi Zimbabwe ku-right, angazi ukuthi ku-right kubo ezindlini zabo noma ku-right kuphi, angazi. Kahle kahle abantu bezanu-PF bayenza abantu waseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle kahle. Azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu bezanu-PF bayibona kuphi into. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe engathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 ebesipha imibono yabo.
Zimbabwe!
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi kamasikhandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi, lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
bakithobengelelayo ngiforward Dube odabuka eFlabusi endaweni okuthiwa kuseSilala Tshani odabuka khase ngakhele kosikuda maturuwanga si emculweni sengihambe ngaphose 2 years ngathi 2 years manje leli lidlaladalami lesibili okuyi-EP ingoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Setshitshi
Utubutu mawenga, itina mchache, ibonga kwena ngijoza lacha, ikona lacha, yukulisi lacha, iboma zetu nacha, chichimacha, wala kukubu wana gede, ashu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992 o bazongithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783585526 iko laba sithola khona uma kuthi bafuna ama USB ibona esinawo then online music wami ukhona wonke ama digital stores ngegama Forward Dube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
okokuqala nje ukuthi bakhombisa ukubahlonipha kakhulu njalo kuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka abantu bakithi baziphathe kahle bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo abantu bakithi abakhombisana ukuthandana besekane bebambisane ngezandla bathi living and working together kuyasiza kakhulu njalo futhi nalabo abatshayela izimoto bakithi lingashayela izimoto niphuza mponjwana bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu
Nangonge umculi uFD uSmile Setshitshi exoxa lapha nalo Ntungamlinkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqile ugqiba lapha uyolivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.